sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ka 19 kuzibandlela 2020 ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje, izulu elisikhukhula libhidliza izakhiwo ewange.
Mina ngihlale ewange endaweni yase number 3. Izulu line okuyisimanga ukuthi laqala lisina ubusuku bonke, but laze kwa-serious ngama-5 AM at 10, okokuthi in 3 hours laqala ukwenza ama-floods.
Bathabe okumangalisayo asebethole indawo yokufundela ukuba ngabongi labongikazi.
Kujabulise kakhulu because vele ibiyinto akade ngifuna kakhulu leyo, ndose ngizama kufisula but kuze kwavuma njengoba sengikhona lapha sengizoqala ukufunda kusasa.
Akuqedakali okwenzakala ezikolo ngesikhathi abanye ababalisi bekhalala umsebenzi.
Okusezikolo kunzima kakhulu, khathesi abantwana bashonela ukudlala kulalotho abalufundayo.
Lingakhuthwa ngezamasiko ezabatsha kanye lokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abantu abaningi babhidlizelwe izindlu zabo, balahlekelwa ukudla lempahla etshiyeneyo ewange ngomgqibelo kuze kune izulu lesikhukhula. Abakhulume lentethe lezindaba zomsakazo weStudio 7 bathi kabazaki belibone izulu elinengi kangaka ewange eline amanzi angena ezindlini akhukhula impahla lezifuyo ezigoqela inkukhu, imbundla lezinye. Kubikwa ukuthi akulamuntu obulewe lizulu leli. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lohlangothi olubona ngokuhlenga abasengozini ole Civil Protection Unit ebikwa ukuthi sizama ukunceda ababhidlikelwe izindlu. Omunye walabo abalahlekelwe impahla ngukosazana Sophia Monkuli ohlala ewange.
Mina ngihlale ewange endaweni yase number 3. Izulu line okuyisimanga ukuthi laqala lisina ubusuku bonke, but laze kwa-serious ngama-5 AM at 10, okokuthi in 3 hours laqala ukwenza ama-floods langena ezindlini ese number 3. Then endaweni yase number 1 khonapho ewange lakhukhula izinto eziningi, ama-properties endaweni okufaka kusema-eni langena phakathi kwezindlu ukuthi lalifika kuma-window levels sipulose so much property. Then endaweni yasema-F enumber 1 again lenza into efanayo. Endaweni yasesendela then lase-DRC empumalanga zeliliningi kakhulu kokuthi asisaze sibe lezulu elinjalo endaweni yase-1.
Lina-ke alizange likhukhulelwe impahla lokunye okuthiyeneyo?
Impahla zabadamisi ngoba kweyethu indawo izulu belinyetha ingena phakathi endlanye iminyango lobivaliwe bengena ama-properties amaningi abemanzi aphula labo thina ilakhethi ukuthi sihlezi angazani ngaphezu nyana mbijani, but laba abasezindlini ezisethizandathi abahlezi ngaphansi impahla eziningi zakhukhula.
Pho-ke ukudla kwenu akuzange kuthaphazeke?
Njengokudla lapho yikho lapho kwaba buhlungu khona ngoba yonke into yayimanzi nje. Uma sikhuluma ngokuthi window level, andiyahle libona ukuthi lobo kwali kitchen unit kungathiwa window level siyalisika ngaphi lapho esisiwa khona ukudla. Ukuze okuningi kwaba-4 use sivele kakhulu isikhala eZimbabwe lapha sikhala nge-millimeter. Impuphu yonke nje sikhuluma sinje le mpuphu yakhona ayitholakali lezitolo, sesibonga ukuthatha yona lesi zama ukuthi sifomise sigqoqozele abantwana esileli.
Akula bantu abalithembise ukuthi bazalinceda yini?
Akula so far, especially number 3 akula ngisho loyedwa osimbonile yofikile ngisho lezindlini esihlala kizo zekhampani. Ngisho bona bekhampani ukuthi beke bebuye bezebona, they just went kuma-areas anjengabo number 1 lakulapho kuseduze le-town khona, but thina esingapha kuma-compounds lapho esihleli khona kubomakhwikha akula abafikileyo, just we come and check.
Unkosazana Sophia Monkuli isakhamuzi sewange. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Thulani Moyo osebenzelana lomela iwange central edale lephalamende umnumzana Daniel Molokele.
Kule ndawo sibili ezimbalwa ezihlaselweyo kumbe ezibe affected ngezulu leli elikwanise ukuna izolo ngathi izulu leli liqalise phakathi kobusuku ngama-2 kwaze kwakusa lokho elingagasanga kumbe lingamanga ukuthi lini kwasekusiba le ndawo lapho abantu izindlu zabo zigcine zisiwa lama-flat ezikhangelele njengoba e-number 3 esingathi kusemakhwikha le-number 1 okuthiwa kuselwendulu le-mpumalanga okuthiwa kuse-DRC le-senderera yizindawo ezingathi yizo ezi-most affected ngama-flat lawo.
Singathi ke abantu bangapi khonapha nxa sikhuluma ngokuthi kulomonakalo nje?
Abaningi basusiwe kulezi izindawo ngoba vele bezingasayenzi ukuthi batholakale behlezi kuzo. Bayabuthaniswa endaweni okuthiwa yi-guest house. Yikho lapho abakhona okwakathesi besadingela ukuthi bangahlaliswa ngaphi, besadama njalo ukuthi bancediswe ngendaba yesitafu langendaba yamanzi ngoba i-property yabo eningi ihlangane nomonakalo yaba damage ngokuthi okunye kwangkhona kabasakwanisi ukuthi baku-recover.
Singathi nxa sukhangela ke ezokudla lapha pho ke kukhona ukudla elikucelayo yini kumbe kulabanye abantu asebebanikile?
Ya, thina njenge-ofisi ka-MP sizamile ukuyingeja ama-local authorities, ama-councilor akulezo indawo okutho ukuthi labo sebeyenze okuthiwa yi-public appeal eyama-donations ku-community ukuthi labo abakwanisa ukuthi labo baphose okuncane bangakwanisa ukuphosa ukuthi sikwanise ukuthi sibadingele something. Kodwa lami ekuseni ngikwanisa ukuthi ngikhulume lo chairman okhangelene le-civil protection unit CPU owalapha e-Wange district wasesithi labo basayenza i-statistics zabo le-report ukuthi ba-activate i-ofisi yabo enkulu eseHarare ukuthi kwenzakale ukuthi after that report abantu balethwele ukudla through yena leyo i-ministry.
Kodwa-ke okwamanje nxa abantu begcine khona ngale pho badlani?
Ya, yikho engathi okwakathesi kulokunzimanyana ngoba akukabi le proper guarantee yokuthi singathi hhayi ukudla kwabo babe kuthola endaweni enje. Yindaba nje yokuthi hhayi labo ababefike khonapho labo befuna ukuncedisa labo bafika baphose kumbe bachiye okuncane kodwa asikabi le proper system sibili engasingathi isikhona eyokuba supplier ngokudla.
Umnumzana Ntulani Moyo usebenza ehofisini kamnumzana Daniel Molokele umele iwange central edale lephalamende. Sebeyitholile indawo yokufundela ukuba ngabongi labongikazi abanye abancediswa ngabantu abambalwa abenza ukuthi bahambe eHarare lapho ukuhlolisiswa khona izifundo zabo njalo lokuzimisela ukwenza umsebenzi okhangelana labagulayo. Wakulabantu phose abafika 100 ababefuna ukufundela ukuba ngabongi labongikazi kodwa kukhanya bebalutshwane abathole indawo ezibhedlela ezibalisa impilo iChitungwiza lezinye. Abantwana laba bancediswa ngumnumzana Decent Collins Badila, umnumzana Michael Ndiweni, umnumzana Mlungisi Dube labanye ababambisana ngendlela ezijeneyo. Omunye wabaphumeleleyo unkosikazi Lindelo Gumede.
Ongenisenlelo yazi ngithabe kakhulu cause finally ngizangibe ngathola ithuba ukuthi ngithole i-opportunity yokuthi ngiyenze ukufunda. Amunye ngithona ngisebenze nzima ngisele i-opportunity yokuthi ngingenisele indawo. Ngangazama ngo-2018 kwenye kwaselula abangaphumelela ngazama 2019 final ukuthi kwaphumele like this year ngo-2020.
Omunye njalo nguThembuluko Moyo.
Ngijabulise kakhulu because vele ibiyinto akade ngiyifuna kakhulu leyo lokho engizama kuphethula but kuze kwavuma njengoba sengikhona lapha sengizoqala ukufunda kusasa. Ngijabulise kakhulu.
Singathi waqalisa nini ukuthi uzame ukuthi ungene kukhonokho?
Last year November laphana kuphuma i-intake yakhona yikho kuqala kwami u-apply. Manje into ekathi ngizimela ukuthi bengingena ama-resources oku-apply ngiya ngama-bundles lolwazi lwakhona ukuthi ku-apply njani le mali ngitya kuma-interview yikho isikhathi ngincediswa ngokubhadila lo mlungisi.
Kodwa unkosazana Debra Chuma uthi kwehlule.
Kuyehlule ngathi ngihlangane nama-challenges amaningi nje but hhayi sebesincedisa. Noma ngikwanisile u-apply but ngingasathola ngendawo but hhayi bebezamile sibili ukunceda.
Singathi wahamba kulokho okuthiwa ngama-interviews?
Ngahamba.
Waphumani khonapho?
ama interviews ya ukuthi sahambe kupheni bebe tesiwe ngabo ekseni ngabo half 7 but then sasuka sesiqalise ama interviews so late ntambama ngabo 3-4 sasesiniwe lathi kwakungasahambi kuhle ngapha imbuzo yangikhona kwakuye enye imbuzo esasingayi-expectanga nganikho lapho kwaba nzima khona ngale kuma-interviews angikhona.
Umnumzana Mlungisi Dube uchasisa ngokwenzakale uhlelo lokunceda abantu abafuna ukufundela ukuba ngabongi labongikazi.
So abantwana abangafika i-150 ukubana be-apply be-submit ama-applications abo. Kubantwana laba abangu-150 kwase kubizwa abantwana abafika 50 kuma-interviews. Base behamba kuma-interviews abanye baya e-Parirenyathwa abanye baya e-UPH kobulawayo. Ku-50 zeneze zahambayo kulabantwana abafika 19 esibaziyo ukubana batholile izindawo zokubana beqale izifundo zokuba ngomongikazi.
Uthi bazaqhubekela phambili benceda bonke abafuna ukwenza imisebenzi etshiyeneyo kwele Zimbabwe.
Sikhangelele ukubana kuqhubeke kuncediswana sibatshengisa lapha ezinye indlela abangakwanisa ukuthi labo beziphilise ngazo kusenzakala lokuthi sibakhuthaza ukubana befunde ama-skills esingathi akhona these days anjengabo-coding lokunye okwehlukeneyo abakwanisa ukuthi bekufunde online.
Abantu abadabuka eMathabeleland leKabazwe bakhala ngokubandlululwa kunhlelo zikahulumende ezijiyeneyo. Sokuleviki kuvulwe izikolo, abazali abaningi bekhonona ngababalisi abakhalala umsebenzi besithi bafuna iholo elikhuphukileyo elihambelana lesisindo sedola leMelika. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba.
Lokhu bengafundi abantwana kusukela ngeviki ephelileyo kulandela ukukhalala umsebenzi kwababalisi, njalo abanye abazali belokhe behlutshwa yikuswelakala kwemali yokuhlawulela izifundo. Ababalisi abaningi abafundisa izikolo ezisemaphandleni bathi kababuyeli emsebenzini ngoba kabala mali yokugada amabhasi lokuthenga ukudla. Umnumzana Fortune Jamela unobhala wenhlanganiso yababalisi abafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uthi uhulumende kumele abanike imali elesisindo esihambelana ledola leMelika ukuze babuyele emsebenzini.
Nje singathi siyakhangela ezikolo eziningi akulabantu abahambileyo emsebenzini kungoba bengakatholi isixwayiso esiyiso ke abasilindileyo kuhulumende esokubana imali yabo izabhadalwa ngedola leMelika kumbe nje njalo ngesilinganiso sebhanga ukuthi namhlanje idola lamali eleMelika lithi malini. Lokho kahulumende okuthi yena afake icushion sikwalile njengehlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe sathi thina asifuni kuba uhulumende belokhu esicila njalo nje item mayiqala, sifuna enze okufaneleyo.
Lokhu kusekelwa ngumgcini sihlalo wenhlanganiso le unkosikazi Sukoluhle Ndlovu othi kaboni ababalisi bebuyela emsebenzini ngoba iholo labo liphansi kakhulu.
Lapha sikhangela ngodaba lokungavuli kwezikolo kwamatitsha ngenxa yokuthi bayangunguna ukuthi iholo labo liphansi, njalo imali bacine ukuhola kungo-December mhla ka-17. Bathi ababalisi abaningi abemaphandleni bayehlulekile ukubuyela ezikolo ngoba intengo yokugada amabhasi bebuyela endaweni zomsebenzi yabo ikhwelile kakhulu, behlulekile ukuthi bahlanganise leyo mali.
Uhulumende usanda kwethulela izisebenzi iholo eliphindiweyo, njalo le mali efika amakhulu ayisikhombisa lama-$50 eZimbabwe eyokubanceda ukuthi bahlawulele indleko zabo ezitshiyeneyo. Isisebenzi sikahulumende esihola imali ephansi bese sikhuphulelwe iholo layafika inkulungwane ezedlula kancane ezintathu zamadola eZimbabwe, i-$3,033 ngenyanga. Izisebenzi zikwalile lokhu zisithi imali le kayenelisi indleko zabo. Lokhu sokuthiye abazali bethithibele ngokwenzakala ezikolo. Omunye wabakhathazekileyo unkosikazi Nozipho Ndimande, isakhamuzi sakobulawayo.
Okusezikolo kunzima kakhulu, khathesi abantwana bashonela ukudlala kulalothi abalufundayo. Nxa kusasa sesikhala nge-pass rate ukuthi khona iphansi kakhulu, kumele siyekwazi ukuthi kusukela ngaphi. Ngakho kufanele ukuthi uhulumende angenele masinyane kulokhu. Imali yokuthi sibahambise ama-private school khathesi vela silayo. Number o 20,000 ngethemu eyodwa siyayihola ngaphi silapho eZimbabwe.
Unkosikazi Pelino Moyo, laye uthi uphathekile ngabantwana abangafundiyo nsuku zonke.
Ngiphatheke kabi. Into engizakala ezikolo la, ngivuliwe isikolo, but akula sign ukuthi isikolo zivuliwe kuyafundwa or what. Abantwana zihlezi phandle, lomisi wabo obafundisayo kakho, asazi ukuthi kwenzakalani, kuyafundwa kufundwa.
Omunye njalo umzali, okhala ngokwenzakala ezikolo unkosikazi Sikhunjulwe Ndebele.
Udubo lwamatisha lukhona kakhulu lapha koBulawayo. Abaningi ababuya ezikolo, abanye ababuyile bakhona kodwa abantwana abafundi vele kunzima. Ngathi ifees yabo ibhadayela ifees langikhona le edurayo noma even i-government ithe bengayikhwezi ama-prizes kodwa ama-school fees akhweyile vele. Abasebenzisa ama-school fees last year.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu labaphathi intambo bakahulumende ababona ngezemfundo. Akwaziwa ukuthi okwenzakala ezikolo kuzaphethwa ngani. Ngimele iStudio 7 yokoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Sike silethulele ezamasiko.
Sengana masiko
wenziwe manje
lo baba mkhulu babelo bola
njengoku lithembisa kwami ngeviki ephelileyo namhla siyaqhubeka ngodaba lwezindlini kambe uhamba njani ezindlini nxa umama seya ukuthi usehlalele abantu bakhe kuyaba sokutheni ngilo baba uWinos Dube ingcwethi kwezamasiko esintu lo mama usakhile liline umadube la ingcwethi kwezamasiko esintu
ngavelizwa umuntu ongumane sikhuluma leli gama lokuthi lapha sengihlalela abantu abantu uyake uvele usubona ukuthi akusela ukuthi uyalungisa kumele ukuthi noma usuka hamba lengane zakho lapho uzalalise khona dlana lengane zakho ungalalise isiqu somuntu wahomulele imizila 1-1 iyaye ngingathamazilela ungathi ngizahlayela abantu abamhlayela ukudubeka hlayela ukutshaya hlayela ukusukuluza phuma hamba yela ilungelo lakho leli lungelo labantu bakho ikusasa yabo isezandleni zabo.
Ye baba Dube, akuvame kanganani nje emadodeni
abantwini besilisa ukuthi ade sengihlalela abantu abami? Akukho kungaba khona kodwa kabusimvama abantu abezwakala kakhulu bekukhuluma lokhu ngomama isintu siyatshona dakala koDube sinevika abadala nxa kwakuphuma lawo magama kwakulento eningi eyabe sisenzakala ikakhulu ngakhuluma ngesintu esizikileyo asithi ekhaya lapha sokuphila laba bantu sokuze kwafika esibangeni sokuthi engcenyeka kuselela ngubo eyenza eyenza shwaye ekhaya la. So umama lo ngaye ngabe sesizilele ekhaya sehlalele ekhonkwana ngiye lo sethi ngihlalele abantu abami ngoba okunye okukhulu kwamsusa kwabazazabuye kade sihlale sihlala babuya bekungasekho angalikhupha lelo lizwe ukuthi ha lengo sengihlaleleleni abantu abami. Ngifinti ukuthi sathi la magama amanye azikileyo ayabe nje ezekelisisa izinto kodwa ekhuluma ukuthi kuyenza kodwa liqiniso liyabe kule hlupho umama ngayithinta ukuthi nakuse nkathi ngakulokuhlukuluzwa kwesi sikhathi ukuthi usutshaywa ngidanambita usutshaywa kati ke sengibuza ukuthi fuma nje ukuhlala kona behlalele abantwana kulokuhlala utshaywa kokuphela ukhonapho sihlalele abantwana utshaywa physically sibili ngawutshaywa akule sizathu sokuthi ngathi mina ngihlalele abantwana ngoba kambe ukuthi isikhathi angithi kutshaywa lokhu kungakufaka engozini yokuthi imali ekumbe ufe. So abadalini ezilini babekwazi ukuthi uyabe kukhona okunye osekufinyile phakathi kwalaba abantu ababili omunye umama uyathi ngizakuthumela agama lokuthi mina hayi lapha ngizesengihlaleleni abantu abami uyabe sitsho sikhombisa kokuthi hayi okuninginingi lingakukhumbula ukuthi empilweni umuntu wendileyo abantu abahlezi babili bethatheni kukho mina lapha kimi velekakusekho kuze kuswelekale nokukhulisana kuhle bese kuhle kuchasa yonke into but akusakhulisani kuhle akusembathandawonye akusathini kase kuthi ah ukuhlale lapha mthithi sengihlaleleni kwabantu abamthukisa abantu abafi.
Ye igqiba khonapho ke madube phosele ukugcina mama
asihlaleleni bona abantwana ngesizathu esigondileyo kodwa nxa kuyisizathu sonso sokuthi siyahlukuluza ezindlini ngokutshaywa ne-domestic violence hayi hamba ashiya abantwana into ngumama uyalwa uyavuka alwe labantu abakahambe labo.
Ye vala khonapho babadube
hayi ngaba kuhlukuluzwa umuntu ongumama ehlukuluzwa lokhona ukuthi thina ngikuhlukuluzwa komzimba ngokutshaya langokuthini angiboni isizathu sokuthi ngathi ngihlalele abantu abamunye akube kusukuluzwa yikho ngitheni naso isikhathi zakhina ujimala kumbe ugcine ushisha kungayingene kwesinye isikhathi nxa umuma usufikele sizathu sokuthi zibehleze kusukuluzwa physically suka labantu bakho labo bathanda kangaka besihlala laphana baningi abantwana abantu abakhulayo baphelele behlezi lo mzali ongumama laphana abakhulise kuhle abantwana bathele babe ngabantu.
Ye, sithathele lithuba ukuthi sibonge ubaba uWinos Dube, incwethi kwezamasiko esintu. Ye, ngithathele lelithuba ukuthi mbonge umama uSakhile Liline uMadube. Asihlanganini singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Womanje ke sike singene kwezabatsha.
Yebo yebo yebo, mthakaso muhle simpapo muhle, yikudibana kuhlelo labo sakhulayo, ngingu Michael Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa lo Ashley Phunye, oke waba ngumongameli owenhlanganiso emela amalungelo abafundi ezinasu. Sixoxa ngalokho okwenzakalayo ezikolo, lapho okulaba balisi abatshengiselayo, betshengisela iholo abalitholayo. Sikhangela njalo okwenzakalayo emakolitshini lapho abafundi kanye labazali bayakhala besithi imali yokuhlawulela ama-tuition fees khanya nganabalayo. Unjani bhuti?
Ya, ngiyabonga bhuti wami, kunjani?
Hayi, mina ngiyaphila. Awungitshele nokuthi wena ukubona njani lokho okwenzakalayo ngasema-primary schools njalo ama-secondary schools.
Lokhu kuyinto esizwisa ubuhlungu thina njengabantu abakhangelela ukuthi izifundo zethu zibe ziyi-quality. I-quality education iya-include izinto zokuthi balisi laye ebekwanise le-energy ele-passion. So kunzima ukuthi sithole i-quality education nxa umbalisi engayamukeli imali eyaneleyo. Khonokho kuyabulala education system yethu.
Ubona ngani okwenzakalayo kungukwephulwa kwabalungelo abafundi nabo?
It completely destroys into enaleyo ukuthi lilungelo. So ilungelo leli limiswa into ezithiyene. Number one, qalisa ngababalisi bona ukuthi bona batholi imali yokuya esikolo. Number two, sikhangela ukuthi ima-fees akhona wona ayakhwezwa. So konke khonokho yizinto ezenza ukuthi as education as a whole singasayenelisi ukuba silithole njengama-students.
Ubona ngani izinto ezifana nalezi zizathinta na ikusasa lelizwe?
Lele iqiniso, ngoba lapho esesikhona sikhangela amanye amazwe i-level of technology. Abanye abantu sebephupha ngokuyafika e-space, but thina ngeke siphuphe ngokuya e-space futhi labantwana abangakayi esikolo. Uyantshi uyabona ukuthi lokhu kutshengisa ukuthi ikusasa lethu liyafa nxa sibulala i-education.
Njengoba yena uhulumende uthi abantu kumele babekezele kancane, uyasebenza gadalala ukulungisisa isimo somnotho, abazali kanye labafundi kumele bayenzeni kusiyafika lesi sikhathi?
Lesi isikhathi esimqoka elizweni lethu, ngoba this is one of the biggest crisis sayike saba nayo elizweni lethu eZimbabwe. Ukuba uhulumende esitshela ukuthi yena kule nto ayenzayo enga-include abantu yinto esiyalayo. Akula muntu oyedwa abantu abalutshwane abangahlala bethi banama-solutions elizwe lethu. Mina engi-encouraged abazali bekwenza ikuthi siphusheni ukuba sihlale lathi sibe ne-stake siyenze ama-decisions lohulumeni. Ngoba uhulumeni acasa ukuthi yena iyazisebenzela, kusho ukuthi kasasebenzeli thina, sezisebenzela yena ngoba thina suba-included. Nxa umuntu elithwa ukuthi ebeyi-representative, kumele ebeyi-representative e-reporter back to abantu and esebenza nabantu. And also ngiya-encourage abazali ukuba lathi sithathe ama-initiatives. Kulenye i-case study engangiyibona eye-Kenya ukuthi baqase ukuzisakhela bona bezenzela ama-community abo, ama-assembles abo, bezenzela ukuthi bona bebe ne-voice as a people. Konke khonokho yingama-models esifunisisa ukuthi ngabe siyawu-implementa elizweni lethu ukuthi i-community ibe ne-power.
Isikhathi sesesidliwe ngumangoye mnumzana, phothela amazwi akho.
Siyabonga, ngiyabonga kakhulu ukungifaka kule ukuthi ngikhulume labantu bakwethu. Isikhathi esinzima elizweni, abazali bayahawula, abantwana bayahawula. So kuyisikhathi sokuba it needs abantu abaresilient eZimbabweni and it needs ukuthi sithathe action njengabantu simele ilizwe lethu.
Hayi, siyakuzwa mnumzana, ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lethu labasakhula.
Siyabonga, thank you so much.
Sakazo muhle
selugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa nami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram @bigmy3bigmyke3, yona username yami. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 p.m. bese luqhiba ngo-9 p.m. ku-Facebook kukhasi lethu elevoa Ndebele. Kwaneloko lamhla olivalelisayo ngenjabulo, igama lami ngumike hove, mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle, bye bye.
Yoko manje sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontukamela inkomo.
Sokuyisikhathi sohlelo vuselela umoya, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga mhlakazi, ngibonga labalaleli.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje sizakhumbuzana ngendaba yomuntu opheleleyo ogcweleyo, ukuthi kuselakalani empilweni yomuntu ukuze abe ngumuntu okuthiwa uphelele. Sizafunda encwadini kaLuka chapter 2 iverse lika-52, lapho kuthi khona uJesu waqhubeka ekuhlakanipheni nasekukhuleni nasemseni kuNkulunkulu nakubantu. Amazwi la asibonisa ukuthi umuntu ukuze akhule aphelele kuneziqu ezine kumbe inhlangothi ezine okumele umuntu abonakale ukuthi ungumuntu ngazo. Njengoba kusitsho lapho uJesu wakhula ekuhlakanipheni, lokho kutsho ukuthi umuntu nxa efuna ukukhula kahle kumele ahlakaniphe. Ukuhlakanipha yikwenza izinto ezithengisa ukujulisa ingqondo lomkhulu. Yebo, siyahamba ezikolweni, siyahamba lema-university, siyangena imihlangano lezikolo ngendawo zokufunda ezinye ezijiyeneyo ukuze sithole lowo kuhlakanipha. Kodwa ukuhlakanipha okukhulu yilokho okukhona emuntwini ngamunye ngamunye. Baningi abantu abahlakaniphileyo abangazange baye ema-university, abangange emakolishini, sendlela ezikolweni abanye kabayanga. Kodwa bahlakaniphile ngobana bahlala phansi badulisa ingqondo zabo ukuthi kambe nxa izinto zinje zingenziwa njani. Yikho ukuhlakanipha khona lokhu ke ukunanzelela ukuthi izinto zifuna ukukhangelwa ngelihlo ngobuchopho obujulileyo. Naphezu kokudinga ukuhlakanipha, kumele umzimba womuntu uthole ukudla okuyikho okwenza ubana umzimba wakhe ukhule, ngoba kula muntu ongaphila engadlanga. Okwesithathu, kuthiwa uJesu wakhula nasemseni kuNkulunkulu, wakwazi ukuthi impilo yomuntu njengoba wayephila njengomuntu emhlabeni, kuqakathekile ukuthi impilo yomuntu ixhumane loNkulunkulu, amkhonze, amazise, azame ukumzwisisa, alandele leziqondiso zikaNkulunkulu ukuze athole umusa emehlweni kaNkulunkulu. Okwesine, kuthiwa uJesu wakhula nasemseni ebantwini. Lokho kutsho ukuthi uJesu waba lakho ukuzwisisa ukuhlalisana kuhle labanye ukuze kube kuthiwe umuntu opheleleyo. Kodwa-ke siyakwazi ukubana xa siyaphila emhlabeni zikhona izinto ezinginqabela ukuthi umuntu akhule, mhlawumbe aswele khona ukuhlakanipha, aswele khona ukudla, aswele khona umsa wokuzwisisana loNkulunkulu, aze aswele ukuba lo musa kumbe abe semseni kwalaba akhulelayo. Kuqakathekile zihlobo zami ukuthi ngamunye ngamunye sizinanzelele ukuthi kathi sisilela ngaphi ekukhuleni kwethu kulezi iziqu ezine. Ukuhlakanipha ngitshilo yiloo lalowo olengqondo esebenzayo ngayijulisa athi ngukuhlakanipha, ingabe yini ayenzayo, azibuze ukuthi lokho engikwenzayo kuyikuhlakanipha yini. Xa umzali kuphandela abantu abakho ubanike ukudla ukwenzela ukuthi lokuhlakanipha lobu okukhulunywayo kube khona kubo.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba Thixo Jehova olungileyo, sithanda ukubonga isibo zempilo esilaso. Sinike ingqondo ezidinga ukuhlakanipha. Sinike okwaneleyo njengoba lo mthandazo wenkosi sithi ukuthi sibe namhlanje ukudla kwethu kwemihla ngemihla. Uhlale lathi sela manje zibona phakathi. Amen.
Siyabonga kakhulu ke Ntukameni Nkomo. Asihlanganeni ekuseni kusasa uhlelo olufanayo. Wolivalisa emoyeni ngenjabulo ngoGibbs Dube.